So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 15 Ncwabakazi 2022 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, ingcitshi zezempilakahle zithi uhulumende kumele akhulumisane labezokholo lwesipostoli labezinye inkolo ezibikwa ziyizo ezibangela ngamandla ukusabalala komkhuhlane wendingindi osuqhamuke elizweni wabulala abantu abafika phose ikhulu. Umnumzana Ruto obe ngumsekeli kamongameli wakwele Kenya usekhethiwe nguZulu ukuba ngumongameli omutsha walelo lizwe. Ukuthi ke iziphathamandla zepulazini lesidakeni farm zikhululwe namhla ngemva kokuphiwa imvumo yokuhlawula isibambiso sebheya efika inkulungwane ezilishumi zamadola eZimbabwe, 10,000 Zimbabwean dollars. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ingcitshi zezempilakahle zithi uhulumende kumele akhulumisane labezokholo lwesipostoli labezinye inkolo ezibikwa ziyizo ezibanga ngamandla ukusabalala komkhuhlane wendingindi osuqhamuke elizweni wabulala abantu abafika phose ikhulu 80 kusikisela ngombimbitho. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abogatsha lwezempilakahle kuhulumende babika ukuthi umkhuhlane wendingindi usubulela abantwana abafika phose ikhulu kwele Zimbabwe. Embikweni okhitshwe ngensonto, ugatsha lolu luveze ukuba umkhuhlane lowu ususabalele elizweni lonke wabulala abantwana abaningi. Unobhala wezempilakahle umnumzana Jasper Maphosa uthe sebethole izihlakalo ezedlula inkulungwane 1036 esithi isilinganiso esikhulu sabantu abedlula ikhulu 125 litholakale esigabeni seManicaland. Uthe eManicaland njalo sekubhubhe abantwana abafika amathumi amane lanhlanu. Iningi lezihlakalo zalomkhuhlane zibikwa zitholakala ebantwaneni abalenyanga ezisithupha kusiya kumnyaka engamathumi lanhlanu 15 abakubandla lokholo lwepostori abangahlatshwanga. Ingcitshi kwezempilakahle zithi uhulumende kumele akhulumisane labokholo lolu ukulungisa lumumo. Lokhu kuthiwe ngudokotela Henry Madzore owayengumphathintambo wezempilakahle ngesikhathi sikahulumende womanyano weZimbabwe.
Hulumende zvainofanira kuita manje ndezvekubaya vanava nhomba vese zvavo. Kunyanya vemazichechi vavanga vasina kubayiwa.
Uhulumende yenze uhlelo lokufundisa abantu ukuba kuqakatheke ngani ukuhlatshwa ikakhulu labo abenkonzo lezi ezingavumeliyo loba ukuhlaba abantwana abayebele mkhuhlane. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi uhulumende kaqale ukuhlaba abantu bonke ikakhulu abenkonzo lezi. Uqhubeke sithi abokholo lolu kumele bakhulunywe labo ngokuqakatheka kwemithi ehlatshwa abantwana.
Ngapha itwe mutemo wokuchengetedza kodzero dzevana vadiki nokuti vana vari kurayiswa.
Uhulumende kabeke umthetho ozakwenza ukubana abantwana laba bahlonitshwe amalungelo abo, ngoba amalungelo abo esikhathini esiningi asuka ephulwe ngabantu abadala bona abayebenge bengananzeleli ukuqakatheka kwamalungelo lawa. Kodwa umkhulu wokholo lwesipostoli umfundisi Matthias Tsine uthi ukholo lwakhe luyaqakathekisa ukuhlatshwa kwabantwana esithi bazazama ukulungisa lokhu.
Ngatisaita vana shoko rinotaura kuti pakungana patizvidirire sei nekuti tichitaura kudai hatisati takuziva kuti
asikatholi imbiko esitshela ukubana lapho sibuthana singazivikela njani kule mkhuhlane. Kodwa siyafisa ukuba uhulumende asifundise ngalo mkhuhlane, asifundise ukuba singawanqabela njani.
Kuzvita izvozvo kuti tichengetedze vana, tichengetedze utano.
Ngenxa yenani labantu abalutshwane abahlatshwayo lokuswelakala lokubhaliswa kwabantwana abalala imkhuhlane uhulumende usezaqala ukuhlaba abantwana bonke. Umkhuhlane lowu ukhangelele ukuphazamisa isimo sempila kahle kuleli esivele sebunzimeni ngenxa yokuswelakala kwemithi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Umnumzana William Ruto obe ngumsekeli kamongameli wakwele Kenya nguye osekhethiwe nguZulu ukuba ngumongameli omusha walelo lizwe. Kuye kwaba lokuxokozela endaweni lapho kwethulwa khona impumela yokhetho lukamongameli kulandela ukuphuza okwenze lokhu ngabaqhuba ukhetho lolo. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Umnumzana wakufa Jebukati, umgcinisihlalo we-Independent Electoral and Boundaries Commission, wethule impumela le eNairobi kulandela ukuxokozela eBauma lapho abantu abahlale khona isikhathi eside bemelele impumela yokhetho lolu.
Odinga Raila, total of valid votes 6,942,930, and this represents 48.85%. Ruto William Samoei, number of valid votes 7,176,141. This represents 50.49%. In accordance with the law, the constitution and the law, I, Wafula Chebukati, chairperson of the Independent Electoral and Boundaries Commission, hereby declares that Ruto William Samoei has been duly elected as the president.
Ukanye engani abasekela umnumzana Raila Odinga baqale ukutshengisela endaweni ezijiyeneyo kusanda kwethulwa impumela yokhetho lolu. Bathi ikomishini le kayiqhubanga ngemfanelo ukhetho. Banengi abadabuka eZimbabwe abalandela obekusenzakala kwele Kenya. Omunye wabo ngumnumzana Msongelwa Ndlovu okubandla lezaphu.
Singazi ukuthi luhambe kuhle lube free and fair, kodwa ke nxa kuyukuthi impumela iveza izifiso zabantu baseKenya, siyakwamukela kakhulu. Sifisela nje umongameli omutsha ubaba uWilliam Ruto inhlanhla yamaSwazi ukuthi akhokhele abantu baseKenya ngendlela ezanceda ukuthuthukisa usapho lwabantu baseKenya.
Umnumzana Evidlela Ncube olwela ilungelo loluntu laye obelulandela ukhetho lolu.
Kuhambisana lalokho okade vele sikukhangelela ukuthi noma nguWilliam Ruto noma nguRaila Odinga ozabe winile phakathi kwabuza kwedlula nje kancane i-50%. Ngakho-ke kakumangalisi lokhu. Kodwa-ke abakaRaila Odinga bayakhala kakhulu bathi ukhetho aluhambanga kahle. Esikukhangeleleyo-ke ukuthi bazaya emthethwandaba ngokuba umthethwandaba weKenya uyahlonitshwa kakhulu. Nxa sikhangela ngendlela oziphathe ngayo phambilini kawufani weZimbabwe, uyahlonishwa kakhulu, uyakwazi ukuzimela, uphumele isinqumo esiqondileyo. Ukuthi le mphumela izaqhubeka injalo, igcinwe umthethwandaba injalo, kumbe kuzathiwa babuyele okhethweni, yikwese siza kulinda sibone ukuthi kuzahamba njani kusiya phambili.
Umkhokheli webandla leMthokazi Republic Party, uMnumzana Mqondisi Moyo, uncoma okwenzakale kwele Kenya.
Sithanda ukwenzela uWilliam Ruto amhlophe ngokuwina kwakhe ama-elections eKenya, enqoba uRaila Odinga. Esikutshoyo yikuthi kuhle okwenzakala kwamanye amazwe ukubona kule democratic space whereby abantu bakuleyo ndawo bavotela umuntu abamfunayo. Kwesinye isikhathi kungalala ukuchitheka kwegazi. Singakhangela thina kwele Zimbabwe kuba nzima. I-ZANU-PF using its military dating back from 1980 ayivumi ukuthi iphume esikhundleni, ngoba okuliqiniswe ukuthi i-ZANU-PF ayikaziwine ama-elections from 1980 kuze kufike namhlanje, itshona iRiga. Kodwa kwamanye amazwe siyabona kuyatshintshwana, kuyavotwa, kuwine lowo muntu ofuna ngabantu. Yikho sithi hayi amhlophe uWilliam Ruto ngokunqoba kwakhe.
Umnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF uthi,
ngibona ukhetho lweKenya lufikile, lwenziwa, lwadlula. Kulezifundo nje ezithile singazithatha sisonkeni nje njengamazwe kazi e-Afrika, kumbe ngithi mina elizwe lethu leZimbabwe. Okuqakathekile ukuthi sifunde ukubekezela nxa ukhetho lwenziwe, kusetshenzwe impumela yakhona izibe khona, iyaziswe yikhomishini, kungabi labantu abazisa ngempumela yokhetho ubengayisiwa abayibo ababambe ukhetho. Asinikele ithuba labo ababambe ukhetho babe yilo abasitshelayo ukuthi kuyini sebephumelako. Khona kokuthi kube labanye abantu abayabesebekhipha ama results abangayisiwa abaphethe ukhetho. Yiko kugcina kusenza kube lo msindo, kube lo dlame, kube lo dlakela. Kube lo msindo ngoba abantu babetshelwa izinto ezingayisizo ngabantu ababele njongo zabo. Ngokunjalo asithini thina ukhetho, i-commission ebambe ukhetho yiyo emele ikwithuba ukuphuza khona okwenzakala eKenya bekuphuza kulungiswa. So ngakho-ke abantu bafunde ukubekezela, yikho khonoko okumele kwenziwe ngabantu ikakhulu emomeni onjenganalo esibhekane lawo okhetho kwesinye isikhathi olusukayo luphuze, kuyikuthi abantu babefuna ukuthi i-commission yabefuna ukuthi kucubungulelwe kuhle, kuphume kuhle, impumela yakhona ibe yiliyana eqondileyo kuthalwe kuhle ngama V11 forms nalana kusenziwa wonke umsebenzi. Kungathatha isikhathi kodwa impumela iphume iyiyo, kuyabe kuqondile. Yiko esikufundileyo ke ngokhetho lweKenya.
Okwamanje abalandeli bomanyano okhokhelwa ngu-Odinga batshengisela emigoqweni bekhala ngempumela yokhetho lolu. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, ngingo-Kips Dube.
Iziphathamandla zepulazini eLesidakeni Farm zikhululwe namhla ngemva kokuphiwa imvumo yokuhlawula isibambiso sebail efika inkulungwane ezilishumi zamadola eZimbabwe, 10,000 Zimbabwe dollars, kucala abalethiswayo lokuthi basebenzisa leli pulazi bengasoba nini balo. Usondekile Mhlanga weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abalimi abathathu laba babalisa umnumzana Sipho Sami Malunga, Zefana Dlamini lo Charles Moyo, njalo babangisana ipulazi leli elazakala ngokuthi Kershema Farms, lesiphathamandla sevandla lezanu PF umnumzana Obet Mpofu labanye bakhe. Bakhangelelwe ukuphindela njalo emthethwandaba mhlaka 6 ngenyanga ezayo. Umthethwandaba ophezulu owe High Court usanda ukunquma ukuthi umnumzana Mpofu aphume epulazini ngoba engalandelanga imithetho yonke okwakufanele ayinanzelele ukuthi eqhubeke ekulo. Kodwa ngolwesithathu olwedluleyo umnumzana Moyo ubotshiwe ngamapholisa wakhululwa, kwaba ngesifanayo ngesonto eselomnumzana Dlamini lapho abavalelwe enkambeni yamapholisa. Eloba enkundleni yebulenjini eTwitter, umnumzana Malunga uthe abatshutshisi edale likamantshi eCholocho bebesenqaba ukuthi abanye bakhe bakhululwe ngemali yesibambiso. Uthe umnumzana Mpofu sebuyele esidakeni farm, njalo sekubonakala onogada bakhe abahlomileyo kulindawo. Usole lesi senzo esithi kusobala ukuthi kwephulwa isinqumo somthethwandaba. Kodwa umnumzana Obet Mpofu utshele Studio 7 namhla ukuthi ipulazi leli lilokhe lingelakhe njalo kasuki kulo. Uthe isinqumo somthethwandaba salethwa ngokuthiwa ngesiNgisi yispoiler, okwakukhomba ukuthi akulandelwanga ngemfanelo imininingwana ethile okungatsho ukuthi ipulazi alisilo lakhe. Uthe uyakubona okulotshwa enkundleni yebulenjini ngumnumzana Malunga njalo kuyamangalisa. Kodwa uthe kasoze achasise okuningi ngalolu daba ngoba lulokhe lusemthethwandaba. Umnumzana Malunga usole ukubotshwa kwabanye bakhe ngesonto esithi bekungadingakali njengoba bebevumelene lesiphathamandla samapholisa eNyamandlovu ukuthi bazaziveza sebebathathu. Uthi kusobala ukuthi abaphikisana labo basebenzisa usekelo lukahulumende. I-Studio 7 iphakathi kwemizamo yokukhuluma lamagqwetha kamnumzana Mpofu kanye lawa abathathu laba ukuze sizwe ingcazelo yabo ngalolu daba. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, ngingusithandekile Mhlanga.
Kulezi zalane ezeZimbabwe esezihlala kwele South Africa ezilengwalo zokuhlala lokusebenza kwele South Africa ezama-special permits esezikhala ngokuthi azisavunyelwa ukusebenzisa ama-accounts awebhanga ezawavula kudala njalo lapho eziholela khona. abakhulumele Studio 7 bathi abasenelise ukubhadala lapho abahlala khona lokuthenga ukudla lokwenza konke indleko yempilo. Uhulumende wakwele South Africa wathi bonke abalama Zimbabwean special permits kumele badinge amaphepha amatsha kungakafiki umhlaka 31 Mpalakazi lonyaka. Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende wakwele South Africa. Umnumzana Ishmael Ndlovu utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi umkakhe ukusimo lesinjalo kuye akusakhanyi kahle okwenziwa libhanga ele-FNB.
Laba sinenkinga esibhekane nazo lapha singaba singamaZimbabwe abased lapha eSouth Africa. Amabhenki aseqale ukusivalela ama-accounts. For example, mina ngihambe ngithi ngiyorenewa ngiyo-updata ama-details ami ukuthi ngifake bangifakele nge-passport entsha. So nthema ngifika bathi passport yakho si-expire ne-permit si-expire asikhoni ukurenewela. Singakunikeza nje kuphela ikhadi ngama-old details, ngama-detail amadala weli kwabanjalo-ke, but angalitholi sengile 1 week alikaphumi. Angatholi ne-message ukuthi ngizelikholeke.
Baba Ndlovu, sizokuthwa-ke lo nkosikazi wakho uthwele nzima ngodaba lolu.
Uyasebenza, so imali yakhe yabingena-ke ingene I think kumbe ngolwesibili ku-akhawunti yakhe. Then ngolwesihlanu mayethi uyowithdraw imali sehlanga nomtshini ukuthi ikhadi liblokhiwe. Maye ngena phakathi ethi ayenza ama-inquiries azama ukuthi abuzisise ukuthi kwenzakalani. Babe sebemtshela ukuthi hayi i-birth permit yakho expire, hamba uyofuna amaphepha ne-address yakho entsha kubonisa ukuthi kukhona maybe i-akhawunti olokhu uyibhadala ngebizo lakho nge-akhawunti yakho. Okutshengisa ukuthi ulokhu i-active. So yisi simanga esikhona esihlangana naso singabahlali beZimbabwe participate lapha eSouth Africa ukuthi amabhenki indlela asebesiphatha ngayo langendlela abenza ngayo kuyasehlulisa ukuthi ma benganotify umuntu ngesikhathi ukuthi hayi yenza kanje, kodwa baqale bayeke imali ingene ngoba kukho mali engangena ku-akhawunti, i-akhawunti ngekho active. Account my active imali ukuthi ingene. So isisimanga esilaso babadube ukuthi asazilinga sisiza kanjani.
Amanye amabhanga uzokuthiwa enzani khona manje?
Isimanga yokuthi u-FNB ngoba nguye kakhulu esibhenka naye, amanye amabhenki angezwa mayibabani. U-FNB ubuyisa leyo migomo yokuvalela abantu, kodwa-ke i-Home Affairs yapha abantu up to 31 December 2022, but bona sebevele baqala manje ukusihlukumeza. Vele sesiphila nzima mpela kokuthi noma unemali ku-akhawunti saba nokuthi ihlale plan ukuthi ikhiphe ihlale naye endlini ngoba ukwazi mhlaba azoyivala. Ngoba nami nginje yebo eyami ngithebethi bengibezama ukuthi bangilungiselele lelo khadi engakalitholi. Bavele bangitshela ukuthi kufuze uyelungisa i-permit ngoba lizovalwa, but okwamanje-ke hhayi alikavalwa. Lokho ngisamele ukuthi ngithole lelo khadi ngoba ngikhona ukwenza ama-transactions lingakabi khona. Lokho ngisalimelele ngoba ngingatholi i-SMS engitshela ukuthi ayiza uzolikholektha kwenza ukuthi ngikhona uku-activator lokho okunye ngiku-activator. So ngama-challenges babadube esihlangana nawo ukuthi impela mpela besidinga usizo olwabantu bomthetho ukuthi bangenele ngoba kukhanya ngani hayi amabhenki sesi-abuse mpela.
Umnumzana Ishmael Ndlovu ngodabuka eZimbabwe kodwa-ke osehlala kwele South Africa. Limuzwe xoxa lapho lo Gibbs Dube oweStudio 7 esesabelweni se-Eastern Cape. Iziphathamandla zebhanga le-FNB zalile ukukhuluma ngadaba lolo. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo sikanyela ukwethulwa kwempumela yokhetho lokudinga umongameli weleKenya. Okwamanje okuvele sokwazisiwe ukubana umnumzana Ruto William nguye osenqobile. UZulu weZimbabwe ukhala ngokuthi usethwele nzima ngodubo lokuqonga kwenani labatsha asebethatha izidakamizwa kuze kufike esibangeni sokuphambanisa impilakahle yabo. Bagcine sebedinga uncedo lokuchiyana lalowo mkhuba kanye lokwelatshwa. eZimbabwe jikelele kubikwa kule ndawo eyodwa kuphela eqondane lokuphathisa lokwelapha imikhuhlane evela ngemva kokuthatha izidakamizwa. Abaningi abalenkinga le bahanjiswa ezibhedlela zabantu abagula ingqondo ukuthi baye kwelatshwa. Ingcwethi zezempilakahle zithi lokhu kuludubo ekuthini ayisibo bonke abasebenzisa izidakamizwa abagcina begula umkhuhlane wengqondo. Ngakho-ke kumele bathole usizo lokwelatshwa umkhuhlane oyabe usuvele ngemva kokuthatha izidakamizwa lezi. Eyinye yalezi ngcwethi unkosikazi Nomuhle Maplanka owenhlanganiso ezimeleyo eyeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network uchasisa kabanzi ngalolu dubo kungxoxo ayenze loGaina Gumede Saidi oweStudio 7.
Sina njengenhlanganiso yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network siku advocate eyabantu labo abasebenzisayo kumbe abahlabayo izidakamizwa. Siku advocate njalo thina sithi abantu laba kumele bathole irehabilitation ehambelana labo ngoba iningi labo isikhathi nxa bengabalohlupho kumbe loduko lolu lokusebenzisa izidakamizwa abanenge bakhona ba refer kuma mental institutions of which bona iko ndishini yabo yabifuna ukuthi bethole i-rehab.
Inhlanganiso yenu ithola ukunceda kuphela ontanga kumbe labakhulileyo labo abasebenzisa izidakamizwa labo bathola uncedo kini?
Sisebenza labontanga aba-over 18.
Ungasichasisela ukuthi umsebenzi eliyabe liwenza ukubanceda yiwuphi?
Thina ngokwethu si-advocatela i-establish siku-advocate asi ofi ama rehabilitation centers. In fact, i rehabilitation services senza okokuba refer. Kodwa inhlupho ekhona eyenza ukuthi thina sibe khona into advocacy ukuthi asinawo ama public rehab. Yiwo ana lawo esiwakhalelayo ukuthi uhulumende enze ukukhala kwethu kube at least le one public rehab center in each province khona ngoba as we speak abantu abale problem ye drug use abanenge bakhona ba refewa kubongoma huru kubo Harare hospital labo engutsheno of which they are taken as mental cases instead of a public health problem.
Lingathi ngaphandle komsebenzi eliwenzayo ukumelela laba abalohlupho olokusebenzisa izidakamizwa kuyini okunye elibenzela khona ikakhulu nxa likhangelane lemithetho emitsha elifuna ukuthi iguqulwe?
So thina siku-advocate njalo sesilayeza lo hulumende ukuthi asintshele njalo imithetho ekhona so far ngoba imithetho le imithetho eyafakwa kudala ama-law reforms, that's what we are calling for.
Ngamafitshane ungasithi fahla ngeminye yale mthetho elifisa ukubona iguqulwa nguhulumende?
So ungabona ama-laws anjengabo Law Codification Act imithetho yakudala of which i-environment esikuyo kathesi ayisahambelani layo. So ngezinyeni zezinto esisebenza ngazo okokuthi kathesi as we speak izolo sibe sile webinar e-United Nations lapho khona Professor Mavima onguye omkhulu we-Interministerial Committee on Drugs o-highlighte khona ukuthi uhulumende uselungiselele ukuthi ereforme imithetho le ebusa labo abasebenzisa izidakamizwa.
Unkosikazi Nobuhle Maplanka yisikhulumeli senhlanganiso eyeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network. Limuze exoxa lapho eseGwanda loGaina Gumede Saidi oweStudio 7 ngocingo. Owayengumongameli welemeleka uMnumzana Donald Trump uthi amaphepha aqakathekileyo atholakale emzini wakhe afakwa ngamapholisa awe-FBI efuna ukumgcona. Amapholisa ohlangothi olo-FBI athola amaphepha alishumilane angamelanga asuke esigodleni ese-White House. Ngunje amapholisa awe-FBI abiwa esethuselwa ngabalandeli bakaTrump kusukisela baze bayekhwathaza indlini kaTrump. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe uMnumzana Raphael Mutombeni.
Ngokumbona kwami uTrump ngimqathanisa la lo uAttorney General okhona uGallen. Lo undoda okuthiwa Garland nxa umkhangela umlalela kagcigcizi kajintshi kathini ungumuntu omi entweni yakhe eyokuthi khona umthetho kawula mehlo ukuthi wena unguzibani unganani uvela ngaphi kutheni umthetho awula feva yokuthi hayi wena siza kuyekela ngoba unje utsho njalo lo ubaba lo uyaqinisa lento le so nxa yayiqinisa into yona le ngiyambona engena phela lo ejele uformer president kumbe engena ethonisiswa ngokulingane lokhu akwenzayo amboni umuntu lapha ombambatha amahlombe lapho ukuthi hayi wena uraiti into zoko zonke ziright. Hayi, nxa kulesikhathi lapha ama-lawyers akhe akasebenza khona, izo zonesi. Ngoba kufanele ukuthi bazame ukumvikela ngendlela zonke abangamvikela ngazo. Ikuthi nje umntwana ngazo ukuthi wazalwa wathwani, uyaphunguba nenhlanhla aphume lapho kuvalwe khona. Kodwa ke khathesi angikhangele sibili ukuthi ngibone ukuthi uzaphuma njani, uzaphuma ngapi, uzaphuma kutheni. Bazamgombolozela kuphela khathesi ngezinto azenzayo. Ikakhulu khona lokhu ukuzama ukutshaya ikhu ukuthi awuyise uhulumende omtsha ongenayo yena adlale abe ngupresidenti ohlala ngenkani khona laphansi. Sijayele ukukubona lokho kwezinye indawo kodwa sikaze sikubonela.
Yena uTrump uthi okwenzakalayo yikumhlukuluza ngenjongo yokubana angangeni kukhetho oluzayo. Ukubona njani wena khona?
Hayi, lokho angakukhuluma ekukhulumela nje ukuzivikela ukuthi khona uyahlukuluza. Awulamuntu omhlukuluzayo uTrump. UTrump kulezinto yena azenzayo, azikhulumayo, azifuqayo, azaziyo laye ukuthi wazenza ukwenzela ukuthi ahlale embusweni. Yinye into kuphela emdinisayo, emdidayo, emkhathaza ingqondo uTrump ukuthi one, wathi eqala ukukhampena, wakhampena esebenzisa uObama ukuthi khona uObama andiliyabona sesiphonga ubuswa zinyamazana lezi nyoni lezo kungabantu abamnyama lokhu. Abantu bamlandela bagijima laye bamvotela. UObama wangena waseva i-2 term. Yena ungenile ela khonoka elakho wehluleka ukwenza i-2 term. Abantu bamkhupha nge-term A1 esebenzile laphana ukuba u-president. Khona lokho yiko okumfuthi ingqondo zakhe zonezo umbone hlanye zenzenje. Zikumfuthela ingqondo zakhe ukuthi uObama abele 2 terms yena abele 1 term. Hayi vele lapha ngiyahlala ngiyabuyela kumele kwenziwe konke okungenziwa ukuthi ngibuye. Akula muntu omhluphayo khona. Akula muntu ongafuni ukuthi abuye elokuzini contest khona. Yena nguye ozichisayo ozivimbela izinto zona lezi ukuthi zenzakale. Engxenye angabuyela arane asikwazi. Kodwa ke erana kathesi bonke abantu sebemazi ukuthi ungumuntu onjani. Ngikhuluma ngemajority yabantu laba abathuleyo abangenza umsindo abangakhulumi kakhulu. Yiko ukubona kwami khona lokhu babakani.
Umnumzana Rafael Mthombeni ingcwethi ecubungula izombusazwe limzwe ekhuluma ecingweni loChris Kande weStudio 7. Singekehlukane sihlobo wothi sikhangele bezinye zezindaba bezikhokhela. Ingcitshi kwezempilakahle zithi uhulumende kumele akhulumisane labezokholo lwesipostoli labezinye inkolo ezibikwa ziyizo esezibangela ngamandla ukusabalala komkhuhlane wendingindi osoqhamuke elizweni wabulala abantu abafika phose ikhulu. Silugqiba ke lapha uhlelo lthola lamhlanje olivalelisayo uMfraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.